Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-2 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo.
Sangena emathebeleni sound sazuba 70% atshaya izandla sathi hayi abakamphakathi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolini owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ucine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho khonokho abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Thina sichuchisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo okuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sinuke amakhwapha singenile kumaprovinsi wonke angitheni sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngaphi njalo bayasithanda. Sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hatshi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bayasibaka sivothela. Saya eMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abazasivothela sithandayo abazazivothela. E-Midlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. I-Mafingo layo yalandela yasipha 65%. Thebeleland North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla leZANU ibatshela amanga mnyaka yonke. Sangena emathebeleni South sazuza 70%. Satshaya izandla sathi hayi abakamphakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sasuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sithe sesicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinsi angi-10 sabona sizawina nge 67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihambe sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council lakuma-parliamentary elections, ngitsho lakuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima, siqoqa abantu, sifuna ukutshaya 70% plus come elections 2023 ngo-June, July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda. Ngitsho labantu sebenza kuhulumende, ama-civil servants, ngitsho labe armed forces, abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu Mahlabe Zulu singene sanguduza sazinuka amakhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalankethi abatshabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla owedale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha abezana uPF babuzi la bakutshela khonokho, ungadobha uMonzora la uzakutshela la ukuthina la uyawina nge 90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga, bayenza lokho okukhulunywa okwakhulunywa ngolo wangumongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini, owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga, uqamba amanga amakhulu ucine wena wakholwa, labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khonokho abakwenzayo, balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalijoyo, abalasiz zato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni, futhi abala constitution e-US tshengisa ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abajonjalo, bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lobuqile lokuqile bezela, bona bebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lokuqile bezela. Bayenza ukuthi kuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi labalamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So sengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinda into yabona leyana ukuthi thole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdify, bahambe bayasplit amavoti, badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents njengabo Bulawayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwacina kuyini umodi. Bazakwenza futhi ngoba uChamisa akala
umlaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo vele usekuleta olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etsho ngumnumzana uChamisa le iwi dictatorship bafake ba split futhi ama vote banjalo vele ba drive nge confusion njalo futhi ba nge confusion njengezana uPF yakhona bayafanana nje mina ngiboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics uzana ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elabantu abatsha bangasibo bonke bona abantu abakhona kadesi abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulu
Asambeni madoda siyovota
Umongameli welemelika umnomzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF nguhulumende welemelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano weEuropean Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le embargo ekuthengisela isikhali we-Defense Forces ICT purview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defense Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenze nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge-South Africa lamazwe enjenge-Botswana lani bona abalazijeziso ezinje so lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti yikuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So ngibona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kwezanu PF kulabantu abaningi abathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
Abantu abakhulumayo ukuthi kuhlupha umuntu uZulu wonke jikelele. Hayi lokho yiqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yayikuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakathesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnangakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezo zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC eMelika ubexoxa njalo elontungameli inkomo umnumzana uNtungameli inkomo uxoxe lomnumzana Joseph Chuma yena osole eMelika lele lomanyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso
kuyadakisa ubona ubone abantu abane-EU belokubeze bekhangela phansi so ngikhona nje ngiyasebenza bekushiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bekubekholakale besona futhi iZimbabwe kuyini okubi kakhulu mbasa esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu ungathola ubana impendulo yakhona ingawufinga kungaphuthiukungenalutho olunjalo vele ye uyakwazi ukuba kwezinye indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into ngeletholakalayo emhlabeni besekuhlaleni sobe nejeri kodwa akhona abanye manje ayenza ukugula konke bathi abakhuli ngawo abona bethi i-America yenzani ukuyohlulula i-South Africa ngenanito yafika ukudlelana ne-Russia ne-China izimbabwe itela khona kwana nje kuzathatha umhlabathi sawuzawaba ngokwethu
kodwa bathi okubahlupha kakhulu yimithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment bill okungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho ebengakabotshwa
njana ubona into yakwonke ikula njani i-PDO yinyani yibhili eseyenziwakhathi yomhlaba wonke akuna government evuma ukubana abantu babuye bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho endingenerika khona ngale ayishonto engavumakala ebritain abangeke wawuvuma egermany angeke wawuvuma konke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu ongezimathanda kungazakali ukuthi wenzani iphiphiophiliyana nxa ama-NGO lawa engenalutho olubi ababenzayo awumlangalisabi.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosky liseZimbabwe lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela iziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendments Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalichumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo.
Yeah,
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 injani kwa zonke siyabonga news. Ukhuluma ngodawo 263. Hayi ngithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele kuyakhala. Kufanele abantu bakhiphe izano. Kumele abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano. Ngangcoroma noma beza rika kodwa sizame ukuthi ikhiphe lo nyaka ngoba manje kulokho asiyahlupha kuzikube naphakathi ngoba langapha lakho e-South Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabazimiselanga ukuzilizwe. Ungabheka uma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikile le $100 lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakhesela ezalukwazizana bayadelela bahloniphi. Ungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basuthela abantu babo bancindezela abantu ukuthi behlale besukuphela. So ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumele-ke lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumente. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi kathi sesiya emjahweni ukuthi sokulasileni sesigijimele kuyewina. Asithiyeni konke nje kube lokho sibisele emuva abantu siqalisa khona saqalisa ko-grade 1. Kathesi asibongeni bona abatsho ukuthiwa sebesukume ngobuningi babo sebe-register ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivote. Yiko kungavoyisa kuzwakale lokhu kukhuluma ngulwesoli izanu, ngulwesoli i-triple C, ngulwesoli i-MDCT, lwesoli i-MRP. Akusisindawo lokhu, akusisindawo. Okukhona kuphela ukuthi asivotenini, kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota. Kuma-ballot box labe siyakhuluma khona, kuyaphuma khona i-answer yiyo. Awu siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo, singasobani kizwe politiki, kodwa kasigijimeleni ukuyevota ngoba bazavota yithi, kasiwobantu bonabo abagijime ukukhuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi angaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becatshe khona. Asihambeni kuphela siyekhuluma lephepha ku-ballot box kuphela kuzasilamulela. Asisukumeni ngobuningi siyeqeqisha ukuvota vele kusela sikhathi. Okade lokho esathi nisacabanga ngathi asukume namhla ebhalisa ukuvota kuphela kuthi kufika lo July lo ukhulunywayo sonke sesi-rate sesinindeke lokhu. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sako siwuwo kwelase Plumtree uKhanyani Ncube. Yes. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igugura hundi. Into yazo yonke eziyenzayo nje aziba nokwethuka, azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende, abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-acta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda hayi zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba hey buya ngabuza nibulala lapho. Kambe nangabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali ehlakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Livuka njani walaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga, eBhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulumele senhlanganiso yababalisi. Ngithi babambe ngamandla abantu laba baqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze baphiwe izimali zabo ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangelela phansi umsebenzi wababalisi kodwa nxa singakhangela isitulo ukuthi amapolisa baphume ezandleni zababalisi, omongikazi baphume ezandleni zababalisi, labo bonke laba baphiwa imali ezingcono baphume ezandleni zababalisi, kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi kababambane njengababalisi, baqhubekele phambili ngohlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Kwamanje nxa sikhangela uhulumende lo, sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota, abantu abangela lo msebenzi abawenzayo abalalutho abalukhontributhayo. Kwagithi thina abanye abaningi, kodwa bathi iba abantu abasebedlaliswa imali yethu. So yikho ngisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banike imali zabo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela bantu bezimbangela kutibelinkamile inkomo kini lonke abantu be-Studio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizizathu sizizwisa sibe silalele lekho sikukhulumayo. Sokungani bantu bakithi singathola ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu lokuthi kulezulu ukuthi ngubani lezulu ukuthi ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yini. Hayi, ngibongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo noma kulabavoti kuvota abavotayo abavoti bakini bakithi. Lathi siyeza sizobhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Sesisondele sokuthi size sizobona lowo ubhalisa kwethu kumbe kuyadini. Kodwa kufanele sithejise singazafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota, siyafika singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Angani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu. Kunce iZimbabwe la ingakevuke ibe yiZimbabwe. Heyi, khangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunga. Hey, idawunlo sisayenza isinkwa sayo. Hey, ya mhlaba kabheda shema, angazi ukuthi kwenzakalani. Kulekelani usathane engangeni ke phume usathane eZimbabwe, sike sibeni kahle inceke singalunga. Ah, khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo. Thinezingalamainshuwarensi ey'nkomo siyayithatha hambi njengoba sebeqeda inkomo, sebeqalile izinkomo qalisa uku. Hayi, siyabonga bantu bakithi, silibulisa lonke nje. Hayi, akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma ukuthi sizizwe sikhuluma ku-Studio 7. Sinike umthetho ukuthi silayane, sifundisane ukuthi abantu bezala ukulalelana, bezama ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ebe nguhulumende, mangayevuka ubuyela kabe nguhulumende obonakalayo, kodwa mangaye lokhu yabonakali angeke buyele. Siyabonga.
Studio 7 njani? Ngicela lingisize lapha, ngidinga izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma eKheza kwaKompozi. So kuthiwa baphuma eKheza emaPitsi eJakathuli. So mina ngikwazi nabahlangana lo mama elokhu zenyini, uba bahlangana lo mama eBulawayo. Hlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi. So bengicela usizo, kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayenguJabu. Ibizo lakhe ngoJabu. So kuthiwa bona ekhaya baphuma eKheza emaPitsi eJakathuli. So mina ngikwazi. So ngiyacela sihlobo nabangani nisize mayikhona okwazika.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi ingoma kaZahara loliwe isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Umongameli welemelika uMnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.